imithelo le nqa ngizwisisa kuhle kuhle sibili ukuthi ayisoze ibhadalwe ngulo othengisayo kodwa izabhadalwa ngulo othenga ngoba asithi thina nansi icontainer iyasuka eCanada iyangena ngapha eAmerica iyabithengwe asithi thina ithengwe kumbe iWalmart kumbe ithengwe ilaba abama-television abathengisa ama-television. Kufanele ukuthi bona babe yibo abazakuba se-border laphana ukuthi babhadale lowo mthelo. Bengabangapha e-America laba babhadala lowo mthelo okuthiwa yi-tariff. Khonoko ke nxa sokungenile ngapha sokusitsho ukuthi intengo yakho isizakhwela sebe zama ukuthi bazuze imali yabo liyana bayibhadale e-border. Yiko-ke ngibona ngathi kusiya ngokuyakhathesi nje masinyane intengo yezinto izazwakala ukuthi isikhwele.
Sibona lapha umnumzana Trump esithi uqoqe ukuthi ekhulumisane le-Canada le-Mexico ngemithelo le. Libona sengathi inkulumo lezi zingahamba njani?
Kangiboni kuphuma impumela ngoba kumele ukuthi omunye ehlele omunye. Nxa kuyikuthi ikwehla angaze ngikhumbule owangakithi uPresident uTrump esehla. Yikho mbona ngathi nxa kuyikuthi labana labo bangaqinisa ukuthi bayafaka owabo umthetho. Kutsho ukuthi sokuzatshayana sibili ukuthi kumthelo lo uzangena, umthelo lo uzathelwa indawo zombili.
Kodwa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotelwe umnumzana Trump ubekhuluma ngokuthi uzalungisa inotho yelizwe. Lokhu akwenzileyo singabona kuphathisa na ngokuya kwesikhathi?
Ngibona ngathi kukhuluma nje kokuhlayaza lokho ukuthi athena na kuzakhwela okwesikhatshana kuphinde kwehle. Ngaphandle kokuthi akhweze wona ama-tariffs wona lawo okwesikhatshana aphinde awehlise. Kodwa nxa engawehlisanga, nxa kule ntengo ngoba lamazwe amathathu ayadlelana kakhulu kakhulu. Njalo kulesivumelwano esivele sikhona esokuthi basebenze njani ngakho khonokho. Yikho-ke ngibona ngathi nxa kwehlule kukhulumeni khonaphana ukuthi omunye ehlele omunye akulaza kwenza umnotho ube ngcono lapha. Izinto ziza kuba nzima ngoba kuza kukhwela amafutha ngoba amafutha amaningi avela eCanada.